Ekulumeni yakhe kwemukela isihlalo sokuba umongameli welizwe, uMnumzana Emmerson Mnangagwa wethula amazwi okunxusa izizamani zonke zeZimbabwe ukuthi zize ziyoncedisana naye ukuvuselela umnotho welizwe. Qedela wabhoweza kwele-South Africa lapho afika waliphinda ubizo lakhe lolo. Kodwa-ke intsha yeZimbabwe kwele-South Africa ithi ikhathazekile ngokusilela kwamathuba ezentuthuko alungiselwe abantu abatsha abaphandle kwelizwe abafuna ukubuyela ekhaya. Osakhulayo uWilson Moyo odabuke enkayi uthi uhlupho lokuqala ukuthi akukabi le misebenzi abangafika beyenze nxa bengabuyela ekhaya. Kanti-ke lasekhaya uthi intsha ilokhu intula lezitalada ingakusilela kwenhlelo zikahulumende ezingabasiza loba nje ngoxhaso lokusungula amabhizimusi.
Intsha esakhulayo kamenti ngathi ayihlake ngempela ngoba kwamanje intsha eningi uma iqeda ukufunda isikolo igcine iqhasha umfula mhlawumbe yezamasouth africa ngokubhutwana gcine mhlawumbe ibanbeeaza kodwa mhlawumbe kamenti umaqabanga lokhu mhlawumbe kube namathuba omsebenzi ekhaya kona kithi ezimbabwe singawazi mhlawumbe uma saqedile isikolo.
Omunye osakhulayo uGreatman Mkhwebu yena uthi iphutha lokuqala lavele laba yikuswelakala kolutsha kumalunga edalela uphathi ntambo akhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi abaphathi ntambo abatsha yibo abangaluzwisisa ngcono uhlupho lwentsha kwezemfundo, imisebenzi lenhlelo zamabhizimusi abantu abatsha.
Mina ngibona sengani uhulumende wenza okunganele ukuthuthukisa intsha yakithi, ngoba ma ngombono wami ngibona sengathi ubani uyandisa intsha eningi kakhulu kuhulumende wayo ukuze kusasa kusizakale intsha nalaba abasakhulayo abalandelayo. Ngoba ngendlela engibuka ngakhona selokhu nje ngibathathe lizwe 1980 kusagcwela abantu abadala, so ma ngabantu abadala beshona intsha iyosala sifike iyasala ingazi ukuthi isasa lelizwe icina kuphi.
UMduduzi Dube yena uthi lobanje kukuhle okwenziwa nguhulumende ukuqakathekisa ezokulima, akusibo bonke abantu abatsha abasemazweni abafuna ukubuyela ekhaya bayekuba ngabalimi. Uthi bakhangelele ukuthi amankampani avalwayo kobulawayo aqale ukuvulwa, imigwaqo yakhiwe butsha ukuze labo kube le nto ebakhangayo ukuze babuyele ekhaya.
Into esifisa ngabe uhulumeni engasivela yona ukuthi njengentsha ayenze imisebenzi yezandla, njengakuthi khona umsebenzi yokwakha, khona imisebenzi yokwenza into zamakhapethi. Abantu bengabe lokhu besiya emazweni, besiya emazweni le ngaphandle beshiya imisebenzi emakhaya ngoba babaliswa ukuthi akuna msebenzi. Ukube khona abantu abakwazi ukuhlalela benze zonke lezinto, yizo ezingasiza kakhulu entweni entsha kakhulu.
Abafuna ukusungula amabhizimusi kakhulu imisebenzi yezandla abayifundele emazweni enjengokwakha, ukupenda izimota, ukukanika izimota neminye etshiyeneyo, bathi kufanele kube nesikhwama sikahulumende esizabasekela kulezi nhlelo ukuze nxa befika ekhaya bengaphindi babe luhlupho ezihlotsheni zabo. Melekelo 7 eJohannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedictine Mhlophe.